Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mpalakazi 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Once again, it gives me great pleasure to address this august.
Uhlelo lwethu lwezimo asedlule 10 point plans. Uhulumende uphume lamazwi okuvuselela ingadi ezehlukeneyo, ezenzuzo, ezivalisa ezokulima, ezokwemba, ezokulungisa, ezokwakha.
Umongameli Mgabe wethulele isizwe umbiko wakhe oqhakathekile wesimo sesizwe iState of the Nation Address.
Sina esihlala siseduze lefolosi siyakwazi ukuthi kwenjezelela kwetourism kubonakala ngabantu beqatshwa emsebenzini kuleyo msebenzi edila ngezezethekele efana namahotela efana njalo nakuma-transfer company operators.
Iningi elizweni elibalisa amalunga edalele ephalamende lithi imbiko kamongameli Mgabe ayizange iphathe ngokugcweleyo okumqoka. Ikomiti yenhlanganiso ye-United Nations eqoqa usizo lokudla emazweni awezansi yezwekazi le-Africa e-Regional Interagency Standing Committee ithi idinga usizo lwemali yesiphangiphangi yokuthengela inkulungwane lenkulungwane zabalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mgabe wethulele isizwe umbiko wakhe oqhakathekileyo wokugqiba umnyaka ekhangela ube kusenzakala elizweni oweState of the Nation Address. Waphatha indaba ezithile ezigoqela uhlelo lukahulumende lokuthuthukisa ezamabhizimusi olwezimaset. Wafisela uzulu ikhisimusi lomnyaka omutsha omuhle ongelangozi. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umongameli Mugabe wazise amalunga edale lephalamende ele National Assembly lele Senate ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo aqinileyo okuthuthukisa umsebenzi wezenotho ngenjongo yokuthi ilizwe lenelise ukulungisa impahla enenyi eyokuthengisela kwamanye amazwe hathi ukuthi lona lihlale lithenga kokuphela. Uphinde wathi kuqakathekile ukuthi kuthuthukiswe imisebenzi yokulima kanye loyokwemba amatshe aligugu.
Once again, it gives me great pleasure to address this august.
Uhlelo lwethu lwezimo asedlule 10 point plans. Uhulumende uphume lamazwi okuvuselela ingadi ezehlukeneyo, ezenzuzo, ezivalisa ezokulima, ezokwemba, ezokulungisa, ezokwakha, lokwethekelela. Inhloso yethu ngeyokwenza abazi umsebenzi sibe zingcitshi zokuthwalisa ulwazi wabantu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Only Siziba uthi ngempela umzwile umongameli, kodwa njengoba engumuntu omdala ulamahloni lokuthi athi izim asset ayiphumeleli ngoba imisebenzi abayithenjiswayo ayikho, amankampani avalile njalo lokhetho oluzayo seluseduze.
Lo president uyavuma ukuthi bayehluleka ngezim asset, angeke afune ukuthi avume ngumuthi njengomuntu ole esikhundla elizweni, kodwa izim asset is a total failure. Umsebenzi wonke sasiyithenjisiwe awula, amagraduate sephumile kathesi ukwebagraduata abala msebenzi, and nxa sikhangela impilo ukuthi siyaphambili ngaphi vele awula msebenzi.
Wathi izulu lingaphandle kwamandla akhe, kodwa abahlelanga kahle kwezokulima ngoba umhlabathi ukhona kodwa akulinywa.
Inkalakatha enhle ukuthi bona ngokwabo njenge-government, njengohulumende, abafakanga izinto in place for agriculture ukuthi be right njengoba bathathela abelunga amaplazi bayehluleka akulanto ekhona lapho abagwanisi babanika ama implements i fertilizer inhlanyelo lento eziningi.
Umongameli Mugabe ufisele abantu ikhisimusi elihle elingela ngozi kodwa usiziba uthi zindlala zodwa akula mali emabhanga.
Akula khisimusi enhle sithwele nzima especially ngama bond notes la sebuyile. Mina ngombono wami ngibona ama queues amaningi ezaba khona imali siloke sidubeka next year vele sizaqalisa umnyaka siloke sithwele kanzima.
Umnumzana Thembani Nhliziyo okubhizimusi lokuthwala abantu ubike ukuba akula bhizimusi.
Nami njengomuntu obu-transport industry ngivumelana lakho, ngiyamsekela umongameli. Kodwa-ke uhluphe silalo abantu abalamali. Ibhizinisi yethu ku-transport iphansi. Angazi njengoba isikolo sizavalwa mhlawumbe sikhalele ukuthi mhlawumbe kuzoba lomahluko kulokho esikikho.
Laye uvumelane lomongameli ethi abafisi ikhisimusi elengozi.
Data sizifuna ingozi ngoba ingozi siklema imphefumulo yabantu, thina siphila ngabantu. So ma usiba lezi ngozi singaba ziningi kubulala abantu abathatha imphefumulo yabantu abane, thina kuyiba besiphila ngabo. Hlupho lolo lwemali siyalubona sibili kodwa angeke sitsho ukuthi ubani nguyo le mali.
Osakhulayo umthokozisi Ndebele yena uthi umongameli uchiye abasakhulayo phandle ngoba uhlelo lokufundisa abasakhulayo eze science olwesTEM lutholise abafundi abazinkulungwane ezinhlanu imali yesikolo kodwa kulabafundi lonyaka abedlula inkulungwane ezine elengxenye abayeke isikolo bayakwenda.
Hayi umongameli welize simbonile njalo simzwile lapha emaredweni kodwa ukuthi sibili kukhona sibili okumqoka sibili esingathi sibili sikuzwile kuspeech sakhe hayi ngabe ngiqamba amanga. Ukhulume ngokuthi kulabantwana abeSTEM kuthiwa ibhadalela abantu abayi 5000 but nxa sithi siyakhangela nje inhlanganiso ezizimele zodwa kulama-reports athi wona kulabantwana abaphosa bafike 4500 abasuke abachiye izikolo bayakwenda. At least upresident bemele ukuthi angakhulumi kuphela ngama-successes asebewenzile kodwa kukhangele njalo lodubo olukhangelane labantu abatsha abasakhulwayo.
Wengeze ethi umongameli akulanto emqoka ayikhulumileyo ubegcwalisa nje ukuthi ngoba kumele akhulume lesizwe.
Ispeech sanamuhla ngicabangela nje ukuthi bekungupresident njengoba ebuya ezoziveza nje ebantwini ukuthi njengoba nxa kuthiwa i-state of the nation upresident kumele akhulume kodwa eqinisweni sibili hhayi ekungathi sibili izinto ezile-substance hhayi mina ngingaqamba amanga ukuthi ngizizwile ngoba njengabantu abatsha besikhangelela ukubana upresident a-adresse uhluphu lokuswelakala kwemisebenzi a-adresse i-issue eyama-bond notes lokuswelakala kwemali siyi-majority yelizwe nxa kuthiwa state of the nation ku-adreswa thina abantu abatsha. So nxa engazange a-adresse ama-issues aqondane lathi ngicabangela ukuthi vele hhayi bekungela state of the nation address.
Abanye abaxoxe le-Studio 7 bathi inkulumo kamongameli yabhalwa kudala ngoba akakhulumanga ngendaba ezimqoka ezifana lokusilela kwemali emabhanga, ukuqala ukusebenza kwemali yephepha yohlobo lwama-bond notes, kodwa waphatha kuphela udaba lwendlala. Abesifazana bona bathi udlakela oluqondiswe kwabesifazana luqhubekela phambili ezweni, kodwa uhulumende akalanyathelo alithetheyo njalo umongameli udlule engacaci kulolu daba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Siyabonga Mamoyo. Lokho sekudaba olufanayo, amazwe amaningi emhlabeni jikelele ayapha iqesha umongameli ukuthi azise uZulu ngesimo seselizwe, i-State of the Nation Address. Umongameli uyethulela uZulu okuyabe kusenzakala okumqoka, njalo lokuthi elakusasa lelizwe ulibona njani. Kodwa iningi elibalisa amalunga edalela ePhalamende lithi imbiko kamongameli Mugabe kayizange iphe ngokugcweleyo okumqoka okufana lokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes, lodaba lweholo lwezisebenzi zakhe olwe-bonus, kodwa kazange athinte lezi ndaba. Umbiko kamongameli Mugabe kawuphanga njalo osomabhizimusi ithemba lokusungula amabhizimusi elizweni. sixoxe lelunga ledale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla leMDCT othi imbiko kaMongameli Mugabe itshengisa umuntu osekhulile ongasazi ukuthi kanti vele uthini.
Kuyabe kukhangelela ukuthi uza akhangela umumo wendlela izinto ezimi ngayo elizweni, ikhangela into ezifana ngejikelele lempila kahle le welfare yabantu, khangela nje jikelele ngezinto ezifana ne-employment, indlela yokuqatshwa, indlela abaqatshwe ngayo abantu, employment creation ngaphakathi na kwelizwe. Ikhangelela ukuthi umongameli ekhulume ngendaba zokuthi izimali njengoba kulezimali lezi ezitshe ezikhona zizasebenza njani, kulama negative consequences ezimali zona leziyana siyabe sikhangelela ukuthi sizwe ukuthi ngokubona kwakhe izimali leziyana zizayenza njani ukuthi umkhonomi ukhule. Now ukuza kukamdala uMgabe akazange eke eqambe ngezinto zona lezo, ukhulume nje ngezinto ezifana nokuthi ukhangelela ukuthi izulu lizakuna, abantu abakhulekela izulu. Ukhangelele just the same old story nje izinto ajayele ukukhuluma ngazo zimaaffect, but sibisibili hayi isipithi sikaMgabe kayisiso abantu akade besikhangelele. Njalo abanye esibe lethuba lokumbona seduze uMgabe besikhangelela ukuthi mhlawumbe siza kuzwa nje ezama ukuthi etshele ilizwe phela ukuthi ngendlela esengikhule ngayo ngibona angani ngingachiya engxenye yephrofethi ngomnyaka ozayo, ngoba iqiniso elaziwayo Christy ukuthi uMgabe usekhulile, akathe khulile kathethe ukuthi noma ukuhamba yedwa akasakwanisa umuntu osehambe banjiwe.
Sizwa ephathe udaba lokubana kwezokwethekelelwa i-tourism kungani kube lenguquko kuthuthukile, ungathini wena njengomuntu ovela endaweni layo eyethekelelwayo?
Uyabona ukuthi nxa sikhuluma nge-tourism Chris, esikukhangeleleyo nxa kuthiwa khona i-tourism siyengezelele. Thina esihlala siseduze lefolosi siyakwazi ukuthi kwengezelela kwe-tourism kubonakala ngabantu beqatshwa emsebenzini kuleyo msebenzi edila ngezezethekele efana namahotela, efana njalo nakuma-transport transfer company operators. Sibona njalo labo abathengisa okubazwayo labo sebetshengisa ukuthi ibhizimusi isikhona, kodwa esikwaziyo lakathesi ukuthi efolosi abathengisa okubazwayo lakathesi kabalamali behluleka noma ukuthi bebhadalele abantu ababo izikolo, ngabala lapho abangaya khona, ngabala kabazi ukuthi bangenza njani, abadinga umsebenzi lokhu ingatholakali. Actually sesibona abanye bengani bayamiswa labo abaqathayo abayibo abaqathayo abamahotela lamaye ama-companies ukufona sebehlisa inani.
Sizwe njalo ephatha udaba lokubana uhulumende uza ngezelela imishini yokugaya amandla kagetsi, ukubona njani lo?
Uyabona ukuthi uMgabe into akade zama ukuyitsho laphana ngamafitshane ngeyokuthi bazayengezelela ukuthatha izikwele.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende njalo engowebandla leMDCT, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseHarare. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokwethulwe nguMongameli Mugabe embikweni wakhe owe State of the Nation address lapho aphathe ngohlelo lokwabela abasakhulayo umhlabathi emadolobheni lokunye okunenginengi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yeJapan umnumzana Shinzo Abe ubikwa engasoze axolise ngokuhlasela kwelizwe lakhe ekhunjini lolwandle ePearl Harbor kwele Melika ngomnyaka ka-1941 ekwethekeleleni kwakhe esihlengeni seHawaii ngenyanga ezayo. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kwele France umnumzana Bernard Chazeneuve usekhethwe ngumongameli François Hollande ukuthi athathe isikhundla sokuba inhloko kahulumende. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele Botswana libikwa selehlile laya ngaphezu kwenkulungwane ezimbili lisuka kunkulungwane ezisithoba ezisikhombisa eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana liqinisa imithetho yokupha incwadi zokungena lokusebenza elizweni leli. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya wethula loludaba ngugceleyo seGaborone kwele Botswana.
AbeZimbabwe abangena eBotswana bizodinga umsebenzi babhekane lobunzima ngoba inkokheli yeGaborone isingaphi nje mahlana amaphepha okuhlala kanye lokusebenza eBotswana. Inombolo esanda kwethula lugatsha lukahulumende lo 36 Botswana lutshengisa ukuthi abavela eZimbabwe besebenza eBotswana okusemthethweni selehlo kumalisayo lisuka kunkulungwane ezisikhombisa eminyakeni emibili edluleyo layawela kunkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2419. Inani labasebenza eBotswana bevela kwamanye amazwe lingaphezu kwenkulungwane ezisithupha i-6527, okutsho ukuthi abeZimbabwe bayisilinganiso esingamachumi phose amane ekhulwini i-37% uma kuhlanganiswa inani lezisebenzi zabavela phandle. Iningi ngabesilisa abaphethe amaphepha okusebenza eBotswana bengaphezulu kwamachumi ayisikhombisa i-70% ekhulwini uma kuqathaniswa labesifazane. Abasebenza emaplazini kanye lakwakheni yibo abahamba phambili belamaphepha okusebenza. Unkosazana Irene Dlomo osebenza eHaburon uthi ukwehla kwenani labaphiwa amaphepha ngumlayezo obalulekileyo usuka eBotswana ikakhulu kumazwe anjengeZimbabwe.
I-situation yama-numbers la ama-permit jensela ukuthi akusalula ukuthola umsebenzi eBotswana. Njalo kuyikunika umlayezo emazweni anjengeZimbabwe ukuthi labo kabalungise eyabo i-economy ukuze abantu babo bayisebenzela khona ngayo. Njengoba abalapha bona sebekhangele awabo ama-citizens kakhulu.
Unkosikazi Silethemba Mhlanga yena uthi inombolo ikakhulu ngabeZimbabwe ayisiso siboniso esiqondileyo ngoba kuleningi elisebenza ningelamaphepha njalo inkulungwane lenkulungwane zingena eBotswana ngudlu.
Inani lele silizwayo ngani kayisilo ngoba esikwazi ukuthi iningi labantu beZimbabwe sebekhona leBotswana. iBotswana ingunumber 2 kulandela iSouth Africa, so kukhona ukuthi abantu abaningi bahlala ungekho emthethweni njalo abanye ungenzeka ukuthi kabangeni futhi ngendlela eziqondileyo bangabe beseqa endaweni ezingayisizwa emabhodi ukuze bafike eBotswana yikho bengaziwa njalo lenani labo lingeke liqondwe kahle.
ELiSouth Africa elisebenza kakhulu kuzikhundla eziphezulu ikakhulu emgodini emba amatshe aligugu kanye nesigaba esiphatha ezemali bayalandela phose ngenkulungwane ezimbili. Amanye amazwe afana labo Zambia, Kenya, India kanye neChina ayalandela eyabelana inkulungwane ezimbili esiseleyo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulungu leBotswana.
Ikomiti yenhlanganiso ye-United Nations eqoqa usizo lokudla emazweni awezansi yezwekazi le-Africa, i-Regional Interagency Standing Committee, ithi idinga usizo lemali yesiphangiphangi yokuthengela inkulungwane zabalambayo ukudla emazweni awezansi ye-Africa. Linhlanganiso ithi abadinga uncedo lokudla eZimbabwe sebesedlula izigidi ezine. UBenedict Nhlapho usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba obuseJohannesburg lamhlanje, ubona ngezosizo lokudla emazweni asezansi yezwekazi le-Africa enhlanganisweni ye-United Nations, umnumzana Tino Pakala uthe indlala ebangelwa ngumkhathi odalwa yikutshisa phezu kwamanzi olwandle owe-El Nino izitshiya abantu abedlula izigidi ezilitshumi lesithupha besendlaleni emangalisayo emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. Umnumzana Pakala uthi eZimbabwe lakho indlala idla amahabulo. izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezine 4,300,000 zidinga usizo lokudla ngesiphangiphangi. Uphakala uthi emalini abayifunayo ekuliseni indlala eZimbabwe kusasilela amadola edlula izigidi ezilikhulu 140,395,910.
Zimbabwe lonyaka besikhangelele abantu abayi 1.6 million abadinga uncedo lokudla. Lelo nani selengezelelekile laya fika ku 3.1 million okulinani labantu abadinga usizo. Kodwa ke sicabangela ukuthi bonke abadinga usizo bayidlula lelinani.
Wathi Zimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili kwezokusilela kokudla okwakha umzimba lamanzi ahlanzekileyo. Phakathi kwamazwe alitshumi lanhlanu abhekwe yile nhlanganiso, iZimbabwe ngelinye lamazwe amahlanu adinga usizo ngokuphangisa okwedlula la amanye. Ngokutsho kombiko owethulwe yile nhlanganiso, isimo sendlala lesi sesitshaye kwazwela ebantwaneni, okokuthi kudingeke ukuthi abantwana bedlula izinkulungwane ezingamatshumi amabili, 23,000, badingelwe usizo lokudla. Umcebisi enhlanganisweni ye-UNICEF unkosikazi Karen Allen utshele iStudio 7 ukuthi indlala ka-El Nino le iqala ukuhlukumeza abantwana bezalwa baze babe badala.
Pregnant mothers not well cared for, so difficulties with child.
Mama abazitheleyo abatholi ukunakekelwa ngokugcweleyo okuyinto ebangela ubunzima nxa sebebeletha bese ke kuphazamisa impila kahle yabantwana abazalwayo. Abantwana besikolo labo bagcina bengasayi esikolo ngenxa yendlala, kanti bagcina besenza izinto ezifaka impilo zabo engozini ukuze bathole ukudla.
Kusenjalo i-RIASCO ithi lindlala ayihluphi bantu kuphela kodwa idlisa izifuyo imbuya ngoluthi eZimbabwe. Le yinto egcizelelwa ngobona ngezokulima enhlanganisweni United Nations umnumzana Sina Luchen.
Provision of livestock feed to supplement.
Kudingeka ukudla kwezifuyo ikakhulu lezo ezimithiyo. Kule mizamo njalo yokulethela izifuyo lezi amanzi.
Inhlanganiso lezi ezulisa isimo sendlala zithi loncedo eziludingayo nxa lungasatholakalanga isimo singaba sibi kakhulu ngo-2017. Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Kulabantu abaningi abathanda ukutshela abanye ukuthi bangeke benza amaphupho abo afezeke. Kodwa umculi osakhulayo oyintombazana uSimangizwe Nkiwane useveze ukuba lokhu akusiloqiniso. Okunengalolu daba ake sizwe exoxa lo Mike Hobe oweStudio 7.
Ngomeni zami ikakhulu ngicula ngokuphathwa kwabomama kuhlungu esithi i-human abuse i-human abuse ne-child abuse ke abantwana abagoqelwe lapho ney'dakamizwa i-drug abuse nezinto nje ezenzakala empilweni engihlangana nazo ngoba ngaphandle kokucula ngiyabhala njalo ingoma. So kusho ukuthi ekubhaleni kwami ngiyabhuka ukuthi lana kwenzakaleni bese ngihlala phansi ke ngibhala okunye nje kwenzakalena kini.
Ani uthanda ukubhala izinto ezinjalo?
Okay, kwenza ngibhala into ezinjalo ukuthi izinto ezenzakala everyday. Uthole ukuthi ukujayiva empilweni yomuntu omunye akakwazi ukujayiva everyday, ujayiva ayi-one. Cause kokunye ngiyabhala nangothando ekuhlukumezeni kwabomama lana labantu abathandanayo. Uthole ukuthi ukwazi lento. Ngiyabhala ukubezana kwabo and then nangakho ukujayiva-ke ingoma ngathi zimbili ingoma engizibhali ngokujayiva. Uthanda ukuthi abantu bafunde lapho ukuthi umuntu enza iphutha, leli phutha angalilungisa kanjani.
We're gonna ohlabelayo yiziphi inkinga uke wabhekana nazo emsebenzini wakho
emsebenzini wami inkinga engihlangane nazo ngabantu abadiscouragayo angazi ugama engalisebenzisa kangcono ukuthi uthole ukuthi ufuna ukwenza olunye uluhlu ukuthi umuntu uzothi hayi ungayenzi le njengami esikoleni bengikhali kakhulu esikoleni so abantu babenokungibuza ukuthi hayi ngoba wena the way indlela ofunde ngakhona why ungabi udokotela or why ungabi umbalisi esikoleni kodwa ngibachazela abantu ukuthi amaphupho wethu awafani ungazalwa yebo ukuthi uzoba udokotela ube nesifiso sokuba udokotela kodwa ngaphambilini ngokuya kwesikhathi uthole ukuthi wena ufuna ukuba umculi ngoba vele mina ukuthula ngicale ngisasemncane bengina-9 years esikoleni bengibhala ingoma uthole ukuthi kune-press giving day inhloko esikoleni ingibize bacela ukuthi ngibhale ingoma ngicule uthole ukuthi mhlawumbe isikole sonke sicule ingoma ebhalwe yimina
Ulasi isiluleko na sokunikeza abantu abafuna ukuhlabela kodwa babhekane le nkinga esifana nelizakho.
Yebo nginaso. Ngifisa ukuthi abantu bangalahli ithemba. Wenze lokho ofuna ukuba yikho khona, hayi ukuthi ngoba ufuna ukujabulisa umuntu. Kangabuhlungu kanjani empilweni yakho ukuthi uphile impilo yakho ukuthi ufuna ukujabulisa umuntu, uyenze wena into ongayithandi. Kumele yenze into oyithandayo ugcwalise isifiso sakuphela le mpilo esiphela imfishane. Kufuna ukuthi uthole umuntu uyazashona angayenzanga lento abefuna ukuyenza ngoba ejabulisa abanye abantu. Nenye into engifuna ukuyiluleka ngabantu abaculi ne, kuyo yonke indawo kunabotsotsi. Nasemculeni bakhona utsotsi futhi. Uthole ukuthi uya e-studio namhlanje. Usuyobuza ukuthi ngifuna ukusula ngifuna ngingabhadala malini bakutshela ukuthi okay bhadala imali engaka uze ngosuku oluthile uzorekhoda ma uya lapho usole ukuthi istudio esinjalo asikho khona nalento nasemculeni uthole ukuthi nalabo abantu abarejistanga nokurejista kumele abantu bavula amehlo lapho
laba abafisa ukuthola ingoma zakho bangazithola ngapha
kusho ukuthi ingoma zami manje ngiqeda ukukhipha ingoma negeto rafu zisa-distributor endaweni zomculo ama-music stores abafuna ukudownloada ku-YouTube zikhona naku-Google uma ungatype nje igama lami wonke ama-pages aphuma okubalelwa bo-YouTube nezinye ama-interview ami namanye ama-interview amaphuma emaphepheni ku-Facebook ngiyatholakala nginama-account awu-2 i-reason nginama-account awu-2 ngifuna ukuthi wonke umuntu akwazi ukungithola le i-account engiseyigcwele uthole ukuthi uthumele i-request ikutshele ukuthi this person has reached ilimithi ngoba vele eyakuqala sengirithile ilimithi then S2 nginika labo ayithuba abangangitholanga ukuxhumana ku-face account ngakwazi ukuxhumana ku-Facebook account yes2 ku-Twitter ngiyatholakala naku-Instagram igama uSima ngaziwe Sima Nkiwane
Siyabonga ke Mike Hobe we Studio 7 obexoxa ke lo nkosazana simangaziwe Nkiwane ohlabela ke ese Johannesburg isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje umongameli Robert Mugabe wethulele isizwe umbiko wakhe oqhakathekileyo wesimo sesizwe owe state of the nation kodwa inengi lisithi hayi amazwi lawa kazange abe aphathe ngokugcweleyo okumqoka elizweni siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande ngelithiya ke ku Studio 7 Live Talk lilana
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.